Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali puka njani zulugandaba. Hola mugela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 3 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ngambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na khona kulembiko yokuthi uluhlu lwabavoti ivoters roll aluhlelwanga kahle.
Nxa ukuqilibezela kungazange kuphele abantu bengakhululekanga ivoters roll ingekho kuthi ukuthi vele ukhetho lwakho naluzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona.
Abathengisa ezitaladeni kobulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex.
Vegetable market leyo inyokuthi isize ama vendors, isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni.
Sizaliphathela le ndaba ezivela kwelemelika.
Abantwana badakuba violated ukudlwe ngumulwa being abused in any other way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na nanku uluhlu lwabavoti ivoters roll luthiwa aluhlelwanga ngemfanelo njalo kulamagama abantu abangelazithupha. Abamabandla aphikisayo bandise ukukhalaza ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho lanxa impawu zokuthi ukhetho aluhambi kuhle ziyabe zikhona phambilini kwalolu khetho. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Bachedu isiveze amagama amaningi alenombolo zesithupha ezokuzibazela ezilakho kusetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthandabuza izathandabuzwa vele impumela yakhona futhi izafana lazo nalezi ezihlala ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele izinto zingenziwanga ngendlela abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase ivoters roll ingekho kuthi ukuthi vele ukhetho lwakho naluzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza.
Kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambi kuhle. Ukubona njani wena khona lokho? Linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa?
I-voters roll izohlala indaba esegudi ngomva kukhetho ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikamgaba. Kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayiba baphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhe bekhonapha. So yona leyana into yalana nxa ingazange ilungiswe iza kuba yiproblem enkulu kakhulu. Kodwa ke mina ake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonokuyana ngabe even ngaze yenziwe njani ivoters roll naleyo abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenza ivoters roll ngendlela lo baphume embusweni. Yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka ikugcina sekusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesingisi. So kumele ukuthi ilungiswe khona phana ukuthi abantu uzulu njakasuku mathi sesidini yasisala ndaba lokuthi voters roll ikhona kombeni kayiko kodwa sesisala khona lokho ukube lokho sibusa ngevoters roll manipulatory and stuff.
Siyabona ukubana sekulembiko esiphumile embalo ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti ivoters roll ayihlelwanga kahle. Wena ubona njani lokhu? Akusoze kube yiyo na indaba egudwini ngemva kokhetho?
inyathelo elokukhalala ukhetho ngaba linyathelo elihle kakhulu. Elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambene ukuthi bengathi asithi abaphikisa bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma. Manje uhlupho ukuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasikwenzeni khona omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye. Ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa kufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla. Yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla. Kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhana kuba lento esingathi khona kuba lesisindo. Manje uhlupho lukhona khathesi nxa yamabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka. Ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated. So kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe baye contest abese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona. Kodwa nxa kungavume kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away mbona ngathi ngabe kuyi message enhle kakhulu engaba lesisindo
lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abathengisa ezidaladeni kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenza khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debram Gasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okunengi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID-19 nabana kukhulunywa kuthiwa sidikhonjise i-CBD abantu kabayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. City Council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-City Council saphiwa lekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors size lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edorobheni kodwa behodise. So sile market ethu enkulu kakhulu eyesithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokitshini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market ibisi phelile khona February March. So ngikunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector ye-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kubele congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni lokuvukeleni lokuthi behambe uma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani lani baze behode eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansile yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona, akula sibele sizintandane sizihlalile sizodwa sichova sizodwa sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona ukwenza ukuthi ikhansili ibambane lathi sakwanisa ukuthi sinikilenza kwanisa ukuthi siyakheleyo market. Kodwa okunye loko kokuthi singathola noma sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa siba lelo kuze sibe formalized sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamapaisley kodwa kuphumelelanga sizesikhangela njalo lakhona ukuregister ama-companies kule ndaba leyi esegudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi khathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste amakhampani abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bebodwa so ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva abantu bengakwanisi lokuthi berejiste amakhampani abo bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust sokulo mthetho lo omutsha ozavunywa nguhulumende osegudini lokukhulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa so ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu ehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi labangani bethu bona laba abasinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.
Hello ke ngunkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Elebotswana lithi liyakhathazeka ngokuhanjiswa ngabomalayitha kwabantwana bokuza abasuka kulelo lizwe besiya eZimbabwe kumbe kwele South Africa bengela maphepha njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa umalayitha uchaphisa abantwana imingcele ukungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ugatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okukhumbuza uzulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube le ncwadi ezeneleyo ezinikeza bahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kwele Botswana umzanani yebakali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengela ncwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda kudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitha ochaphisa abantwana imngcele. Umnumzana Nqaba uThomas yena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe seSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo iKhisimusi kumele avela budget aba-applyela amapassport a-applyele logogo kumbe lalogcina abantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyikuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyikuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eGaborone umnumzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungekho eduze so kuningi kungenza abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa oping abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endlini.
Ele Botswana lithi liza kuqhubeka liqinisa emthethweni. umthetho wenqabela ohanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayo nale nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphecheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane bezimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni lezimbabwe ngoba abanye abantwana betshiyiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labor ngiwumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngise-Gaborone kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele isiphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukela ngenjabulo amazwi kahulumende weZimbabwe awokuthi uzaphathisa abanamaphepha weZimbabwe exemption permits asephele umsebenzi ukuthi baphenduke ekhaya. Uhulumende uthi uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ngokungazibhadalisi umthelo wempahla zazo i-customs duty. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda ayisithupha abothiweyo ngemva kokugqekeza endlini kasomabhizimusi wakwele West Khwekhwe bantshontsha imibhobho emihlanu. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndivuka njani maZimbabwe amasisondela ku-2023 sesisondele lapho esikhangelela khona ukukhululeka njengabantu bezimbabwe sokufuna sisebenze kanzima sikhiphele ihulumende asilamsebenzi sizihlalele emakhaya kakulanga ukuthi umsebenzi ngithi umsebenzi kufawula kuphela ngifawula kuphela abantwana bezimbabwe sebephitha ngokuphila bebulalana usize kungakanani ngenxa yemisebenzi bebanga khona ngale besemagodini bebanga yena phansi esebegedini bayabulalana ngapha singapho kwa 15 kuvekithi baqhumana ngani khanda umuntu ofu aqhunyela yale ngendaba amagrathi ligodini. So abantwana bezimbabwe asizameni ukhipha lihulumende kusela ihulumende encindezeli hulumende ngelamsebenzi.
Studio 7, Studio 7 iyabingelela abasakazi labalaleli bonke. Hayi ngimzwile ubaba ethi yena use-Midlands isangoma siyamtshela ukuthi ubukhosi buyeza emathebelelini. Hayi angimphikisi kodwa ke thina nje MRP ubukhosi obugoqeli obusihlanganisa lamashona lamandebele asisabufuni ngoba busehlule ukuthi siphilisane lamashona. Thina sesibhekane lobukhosi bethu singumthwakazi kuphela ngoba lokho wazama uJoshua Nkomo ukuthi esihlanganise lamashona kwathola sekuthi amashona asihambela ubuqi ibambana labelungu besibulala ngegugurawundi ngalokho hayi sanelisekile ngamashona ukuthi kuyabusa upresident wesindebeleni asikudingi mayebusa lowo president esihlanganisa lamashona hayi siyabonga asikufunda kubona lokho thina sithi phambili nge-MRP phambili ngokuphuma eZimbabwe thina sifuna upresident ozasimela siyimthwakazi asilandaba lokuthi lindebele likhalanga litonga linambiya lisuthu lixhosa kodwa kuphela mayengwangapha kwagidi komthwakazi hayi siraiti sinjalo. Ngiyabonga
ngithathelela iphuka ngibingelele bonke abasakazi be-Studio 7 bonke intatheli zethu ze-Studio 7 labalandeli abalaleli bonke abestudio 7 lama-citizen wonke abasapota ukubana elizweni lethube lenguquko. Ngokhulu kwenkunzi lo ngilifisela umnyaka omutsha lonke uNkulunkulu aligcine zonke izinhliziyo zethu nxa sithandaza ngothelufu ebusuku. UNkulunkulu asincede sonke sibe lelayithi lokuthi silwise uSathane oselizweni lethu simnqobe. Ngathi uNkulunkulu lonke angaligcina lingene kahle emnyakeni omutsha. Sithandazeleni inguquko sonke lapho esikhona ngendawo ngezindawo. Sithi nxa sithandaza sicele uNkulunkulu ukuthi asincede sinqobe uSathane ophethe ilizwe lethu. Ngokhulu kankunzi ngiyabonga.
Happy New Year! Happy Christmas! Studio 7. Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 lethi sizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela bathi selesikhalalelani ukusinikeza inews. Singogogo.
Elelo kustudio 7 linjani? Happy New Year wonke umuntu. Happy New Year laphana inkosi Mgcinyelwe lina. Bonge nilonke laphana intatheli zakithi elithethe indaba ezimnandi laphana. Ngithanda ukubonga kakhulu intatheli yethu entsha laphana umama ugena kakhulu indaba ekuthela sinikeza zona eminyakeni edlulileyo. Libe lo mnyaka omuhle inkosi isigcinele lina. Ngiyabonga ngathanda ukuba
salibonani wasakazi labalandeli beStudio 7. Angeke uyanda kakhulu ngamazwi ngithi njengoba namhlanje kumhla ka 1 January okusho ukuthi emavikini amabili alandelayo izikolo ziyavula. So ke siyazi udubo lwezikolo ukuthi izikolo ohamba njani. Besicela nje kuhulumende ukuthi eke nanzelele kakhulu mayelana ngeschool fees. Lapha ngigxile kakhulu ngeschool fees ngoba ischool fees njengoba mina ngikhuluma labantwana abaseboarding abantwana laba isumntwana ubebhadala 4300 eyedwa kodwa bathe bevala izikolo kwaba nereport ethi khona uma bevula izikolo kufunaka imali yakhona isikhuphukile isiyi 6900 okusho ukuthi vele siyi 7000. Kambe lake lakubona ngaphi khona ukuthi kuthiwa kule school fees esikhuphuka from ku 4000 sisiya ku 7000? Lake lakubona ngaphi khona? Kunjalo abantu kuyazakala ukuthi kabasebenzi itsho bona baba kuma diaspora emazweni anje ako South Africa, Botswana basemazweni nje ngegama kuphela kodwa vele i 90% yabo laba bantu kabasebenzi. Asisebenzi kahle nje ngisho njalo kodwa ma uhulumende eza khuphula imali ngalolo hlobo kambe kuyabe kuchaza ukuthini khonokho? Kumbe sokuyindlela nje ukuthi abantwana vele bengayo ezikolweni? Sicela nje ukuthi lele sikhulumele uhulumende ke inazelele into naleyo. Ayikho iloko zenifizi engakhuphuka isuka ku 4000 iyefika ku 7000. Kunjalo ama teacher bayakhala ezikolweni. Angiboni ukuthi ama teacher bona mabe khutshulelwa imiholo yabo bayakhutshulelwa ngalolo hlobo othola ukuthi umuntu ukhutshulelwa nge 3000 same time. Angaze ngikuzwe lokho mina, angaze ngikuzwe kusenzakala kwezinye indawo ukuthi kuthiwa ischool fees yakhuphuka ngabo 3000 kumbe ngabo 2000 something. Sicela uhulumende eke inazelele kakhulu into naleyo, eyehlise ischool fees. Kayehlise uhulumende ischool fees sibe phansi kakhulu. Abantwana nje bekwanisa ukuthi befunde ischool fees be affordable. Uwenze ukuthi noma ngubani bekwanisa ukuthi efundise umntwana. Siyacela kakhulu lokho.
Studio 7, Studio 7 linjani bazali bami? Ngiyalibingelela umsakathixo ndifisela imihlanhla kulo mnyaka esingene kuwomotho ukuthi uNkulunkulu ngayesibalani izikhathi zonke. Okhuluma ngosibanda kwelezo zisana. Lapha mina ngilobuhlungu kakhulu ihloko zami ngojobho sikhala lokho evalele ejele engelacala. On top of that uyagula. Lokho kuzwisa ubuhlungu shuwa. Ngikwazi ukuthi uNkulunkulu uzezwanini imithandazo yethu ngezanu PF ngomuso kaMnqangagwa ongahlambulukanga. But into ekhona uNkulunkulu akadakwa. UNkulunkulu likhona eliyisithutha elizabehlela. Bangabe bazakwenza konke kubafanele but ngomhla wokukhetha bazabona ukuthi bayizithutha. Asazi uNkulunkulu khona lo mbuso baba wenzayo. Hayi, uNkulunkulu uzobabona. Mina ngifisela impilo uNkulunkulu lapho ijobho sikhala emkhokhelele lapha khona angivikele kukho konke. Lalo babemfakela amaphoyizini nabo ladala amakhensi emzimbeni kodwa ngithi uNkulunkulu ngayemhawukela kungasebenzi aphephe ezifisweni zabo zenzantu bezanu p f. Yathi uNkulunkulu thina silamandla kodwa uNkulunkulu bangeke bemehluli imicabango ngicabanga lephambili uNkulunkulu. uNkulunkulu akehlula lutho, ngakwenza konke kokufanele kodwa at the end uzazibona ukubule ekugcineni. Hayi ngiyabonga ngobuhle ngembuzo yakutsho kusihla kuphela into engenzisa ubuhlungu kakhulu ngumbuzo owenza abantu bezaniPF. Hayi ngiyabonga sokuza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp ngu +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekukhefu usephendukile elizweni lapho ahlangabezwe khona indaba ezimbalwa eziphathelane lombuso wakhe. Kuyona le iviki abebandla eliphikisayo lama-Republicans bazathatha intambo zobukhokheli kudale le The House. Ngakwelinye icele kulodaba lwendleko zikahulumende olumele lulungisiswe i-budget. Gambe umbuso kaBiden uhamba kuhle na? Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Dan Moyo.
Umnotho wele America ukhangelelwe ukuthi uzoslower down ngo-2023 and kule zinto ezimbalwa engathi yizo ezenza ukuthi kube njalo. Okokuqala inflation. Inflation is very high and sibona iFederal Reserve izama ngazo zonke indlela ukuthi yehlise iinflation ngoba inflation yenza ukuthi izinto zidure zonke from ipetrol ukudla landlane and zonke lezi zinto yizo ezenza measurement yomnotho welizwe. So in the way now iFederal government ezama ukuthi ilwisane la inflation ikuthi bakhuphula ama interest rates. So ama interest rates lawo ukukhuphuka kwawo kwenza izinto ukuthola imali kube nzima ngoba ukukwelede ama banki kuba nzima. So ama business amaningi azo slow down and sizobona unemployment rate iqala ukukhuphuka khona manje. Unemployment rate is around kubo 3.7%. So sikhangela ukuthi next year ikhuphuke yo 4.6% abantu bezoqala ukulahlekelwa imisebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzo imali izoqala ukushota ukuthi abantu babe beqhubeka beshopa and then izowenza ukuthi intengo zehle, inflation la ibisisehla.
Abanye abaphikisa uMongameli Joe Biden bathi uyehluleka ukuvuselela umnotho. Wena uyavumelana labo na?
Cha, mina ngivumelani labo abantu uMongameli Biden yehluleko ukuthuthukisa umnotho. Ngithi mina mabakhangele ukuthi sivela kuphi. Ama problem esila wonke amaningi akhona yiwo la akhozelwa yiCovid ngoba lokhe kule supply chain problem esiyibonayo neChina ngoba iCovid eChina ilokhu iproblem enkulu kakhulu. So therefore umhlaba wonke jikelele udependa kakhulu kuma products avele eChina and so kunzima kona manje ukuthi iChina produce because of iCovid elokhu ikhona eChina and njalo ngapha futhi sabona iserious slow down ama business amaningi lahleka ngoba ngeCovid bese behlule uku operate. So esikubonayo thina sikhangela kakhulu iGDP. iGDP yo measure intuthuko yelizwe and iGDP imeasure ama activities ayenzakalayo, i-commerce eyenzakalayo elizweni. Ngisibonile ye ayihlile iGDP yehlile kuma quarter amabili engingathi awuqala amabili, first quarter le second quarter, kodwa third quarter iGDP iphikile up kancane. So kuyatshengisa ukuthi with everything okwenzakeleyo ngeCovid, supply chain nale mpi yenzakalayo eRussia khona manje izinto ezidestabilizer ama economies wonke umhlaba jikelele. Sina sibona ukuthi uBiden wenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba iAmerica ungakhangela idola khona manje lilokhe likhwela lisiya phezulu against amanye ama currencies, kutshengisa ukuthi umkhonomo weAmerica uqine saka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kwelemelika. Thank you. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na? Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.